UHartwell osanda kuloba ugwalo olujulileyo olesihloko esithi What Went Wrong with Zimbabwe's MTCT uthi okunye njalo okwalulaza ibandla leli yikuthi kwakuqakathekiswa inkokheli kakhulu njalo kungabonakali ukuthi lalime ngaphi ibandla leli kwezomhlabathi wathathelwa abamhlophe lokunye okufanayo. Uthi ibandla leli kalikhuthazi ingxoxompikiswano phakathi kwamalunga alo, kuthi-ke njalo lizonda ukuchothozwa ngamaphephandaba lemisakazo. UHartwell okhulume labasakazi beStudio 7 kuhlelo lukaZulu ole-Live Talk uthi ibandla leli lehluleka lokuxoxisana okukhaliphileyo lomanyano we-Southern African Development Community ngomnyaka ka-2013 kungakenziwa ukhetho elanqotshwa khona libandla le-ZANU-PF. Uthi kusobala ukuthi uMoyi uTswangirai wayesehluleka ukukhokhela abantu ngemfanelo.
I've never been anti-MDC. I've never been pro any party in Zimbabwe or anything like that.
Ngifisa ukukubeka sobala ukuthi kangilizondi ibandla leli. Angikaze ngisekele ibandla kule Zimbabwe.
I also was fortunate enough to spend 3 years in Zimbabwe.
Sengaloba kuningi ngodlakela olwenziwa libandla le-ZANU-PF. Lokunye nje okufanayo. Ngaba nenhlanhla ukuthi ngahlala kule Zimbabwe kweminyaka emithathu. Ngazibonela ngamehlo ami la okusenzakala. Ngadanisa kakhulu ngokwenzakala kubandla le-MDC njalo lobukhokheli bukaTswangirai.
UHartwell uthi ibandla leli lalimatasatasa ngesikhathi lingena kukhetho ngomnyaka ka-2013.
I started writing this paper just after I left Zimbabwe.
Ngaqalisa ukuloba ugwalo lolu ngisuka eZimbabwe. Ngafika kule Zimbabwe kusanda kwenzakala umncintiswano we-World Cup ngomnyaka ka-2010 kule South Africa.
And I started to make notes about why is it that the MDC is a weak party?
Because
UHartwell owenza izifundo ze-PhD ekolijini le-Stellenbosch University kwele-South Africa uthi uTswangirai ngomunye owenza ukuthi ibandla leli lilulazeke.
Leadership is kind of it's very hard to define, right? Because what is leadership?
But I know
look at anything from all the sex capades to
MDC.
Uthi banengi abakhokhela amabandla ezombusazwe eZimbabwe abanjengoTswangirai.
I think the more I thought about this, the more I thought that many of these issues that I identify with regards to the MDC are many of the
same. Ngicabanga ngodaba lolu ngiyabona ukuthi lokhu okwakusenzakala kubandla le-MDC kukhona njalo kumabandla atshini yanjenga ezanu-PF.
Is the only party where there's intra-party violence or anything like that. I think the violence that we've seen that was committed by ZANU-PF is much worse than what we've
seen. Kumele ngubeke kucace sibili ukuthi ibandla le-MDC kalesilo lodwa elibhekana nenhlupho zonke lezi. Ngakhangela okwenziwa lebandla le-ZANU-PF kwedlula okwenziwa lebandla le-MDC. Umehluko yikuthi kwathi kubunjwa ibandla le-MDC lahle lakhuluma ngokuvikela uZulu okwa lo hulumende othakazelelwa ngabantu lokunye okufanayo. Ngakho-ke ibandla le-MDC kwakungamelanga lenze lokhu okwenziwa libandla le-ZANU-PF lamanye.
Kodwa-ke uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Jamisa uthi loba nje ebona ukuthi uHartwell ubephehla ingxoxompikiswano ngokwenzakala kubandla le-MDCT kusobala ukuthi abantu kabalandaba lokwakwenzakala kubandla le-MDCT kudala. Uthi abantu bakhangelele ukuvotela uhulumende omutsha hatshi okwenzakala kudala. Uthi okwamanje umongameli webandla leli umnumzana Nelson Jamisa wenza izimanga.
Yena ulikholwa elihamba esontweni iviki zonke ngensonto. Ngakho ungumuntu ongakholwayo ukuthi yena usengaba ngunkulunkulu wabanye abantu emhlabeni ngokuyazi ukuthi ngokholo lwakhe uNkulunkulu oyedwa kula nkulunkulu omunye owesibili. Ngakho kakuthandi ukukhonzwa njalo uyazi ukuthi ubukhokheli buphiwa ngabantu njalo buvela kuNkulunkulu. Ngalelo ngendlela enjalo uPresident Nelson Chamisa indlela aphethe ngayo ibandla le-MDC ngalesi sikhathi ngelokuthi zama ukuyakha aqhubekise phambili aqinise iy'ngatsha zayo zonke elizweni lonke ukwenzela ukuthi iphumelele nokuthi mhlazana naye isikhathi sakhe sokubusa sesiphelile aphume esihlaleni atshile omunye yikho evumile kuphela ukuthi angene embusweni esesemncane ngoba uyazivela ukuthi nxa engene embusweni emncane kangaka asiye umuntu ozikhayelela ukuthi sengaphela embusweni hhayi ihambelekalizwe lezimbabwe libe lenhlanhla enkulu kakhulu ukuthola ubukhokheli obutsha obukholwa unkulunkulu njalo ubukhokheli obufundileyo obuqeqeshe kahle obaziyo ukuthi ukuba ukuzenza kwengqungquthela yazo zonke izinto akukuthi ndawo kugcina
ukuele
phansi njengokwenzakala phezulu umgaqo.
UHartwell uthi uMnumzana Jamisa kumele afunde okunengi okwenzakala kubandla leli lisakhokhelwa nguTswangirai ukwenzela ukuthi liphinde lithakazelelwe nguZulu.